Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C. Wala mugela wa Studio 7, ngolwesithathu mhlaka 12 kuMpandula 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5.
So namuhla inani selifike kuchumi lani.
But our numbers are still very small as compared to where the started, which is
kusicho ukuba liyaqansa inani lakhona.
Umkhuhlane wesihudo se-cholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye i-21 eHarare, inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 zifunyenwe zilalo umkhuhlane.
Itanka nasiyalimile elingenile esicela liqedise itanka, amanzi aphume ayafuneka. Itanki ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlalele fuel amanzi athola kahle. Khale sibe got almost 4 days as Peace Corps North akulamanzi.
Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthaze amakhansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo zamabhuku abangenelisanga ukwabala ohlobo lweBraille. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umkhuhlane wesihudo se-cholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare, inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 bafunyenwe belo mkhuhlane lo selokho uqhamukileyo uqalele eGlenview lePutiriro eHarare. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe ngemva kokubunjwa kwekomidi yengatsha ezosebenzisana ukulwisana lodubo lwekholera eye interministerial committee.
We will not declare national disaster at this stage, you know, since we are certain that it's still localized from Harare.
Singake sathi thina lolu sekuludubo lelizwe lonke njengoba sileqiniso lokubana ulokho ukundawo zinye lapho waqhamukela khona emizini weHarare. Kungakho kumele silukhangele loludubo njengoluseHarare okwakhathesi. Yikho obekucetshiswana ngakho njalo sizolandela okuthiwa ngumthetho ukwenza lo.
Abezempilakahle bathi lanxa udubo lwekholera selusabalale lwaya kwezinye indawo zelizwe, benza yonke imizamo ukulwisana lalo lungaze lwafika kusibanga ilizwe langena kilo ngomnyaka ka-2008. Seluchaphele lasetshithungwiza lapho okutholakale abalichumi lambili abacatshangelwa ukuba balekholera. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo ngaphansi kukamasipala wetshithungwiza uDr. Tondirai Kasu uthi baqale ukunanzelela ukuba selukhona lolu dubo kusukela ngolwesihlanu olwedlule.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5.
So namuhla inani selifike kuchumi lani.
But our numbers are still very small as compared to where the started, which is
kusicho ukuba liyaqansa inani lakhona kodwa amanani ethu lokho ephansi nxa sesiqathanisa lokwenzakala eHarare lapho oqale khona ukuqhamuka lomkhuhlane.
UDr. Kasuthi kungalesi sizathu-ke sebesungule indawo lapho abahlaselwe yilo mkhuhlane okumele baye kwelatshwa khona ethiwa yi-Cholera Treatment Center eklinika ye-St. Mary's kusukela besizwa ukuba seluchaphele emangweni wabo. Kodwa umqondisi enhlanganisweni yezakhamizi ye-Chithungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi inkinga yiziphathamandla ezingafundiyo ukulungisisa lolu dubo oselule minyaka luvuka kokuphela.
Kodwa thina siyakwazi ukuthi ama problems alapha ikuthi kakula manzi kuma tepethu, njalo amasuwa ayabhesta lapha eChithungwiza, ingcekeza njalo kayithwalwa esikhathini. Konke lokhu yikho kusuke kwase kuyenza ukuthi kube lo dubo lolo.
UKhumalo usola njalo inkulumo yeziphathamandla kumasipala weChithungwiza eziqhubeka zigezela oHarare umlando wokubangela loludubo endaweni yokulungisisa inkinga uZulu abhekane lazo.
Bona bengakezeli isitho Harare kabaqale labo babone ukuthi ama conditions lawo ayenza ukuthi ikholela iqalise ngakho yini na emzini wabo lapha kundaba ingekho eruwa kagula enothoni kagula kodwa bonke lawa ngama towns ayinteractor yevili lesitho Harare
abaphila ngokuthengisa endaweni yamavinkili akochigovanyika shopping center eSt Mary's bathi lanxa beyizwisisa ingozi ekhona akukho abangakwenza ngoba bephila ngokuthengisa ukudla kule ndawo. Omunye walaba bantu kungunkosazana Letty Gumbo oveze ukukhathazeka kakhulu ngodubo lwesihudo sekholera.
Sisesaba ukuthi ingasibamba vele iyabiproblem yabi inkulu. Siyasabela amakhastoma ethu futhi lapho ukuthi engadla. Awukwazile ukuthi uzaba njani, uzakugula, uzenza njani. Ngokunkhuhlane wakhona vele kawuchiye umuntu ngausuqalisile hayi kulodubo. Ukuba kufike ukuthi vele singenzani kodwa siyazinga impilo kodwa kunzima.
Ukhala ngokuswelakala kwamanzi emzini weChitunguiza kakhulu lapho asebenzela khona.
Ngathi ngapha thina siyenzisa amanzi evele emgodini. Kodwa amanzi angikhona siyasifuna i-treatment vele ukuthi abe ngcono kunathini kwabantu. Hayi isithwala sethu sifuna ungathi si-right angazi kukhona okungenzeka uyabungakazi ukuthi vele ungahamba njani.
Umkamongameli unkosikazi Auxilium Nangagwa wethekelele lezo ndawo lapho okulabagulayo abahlaselwe yisihudo sekholera emzini yeGlenview leBudiriro. Ngaphambilini umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa laye wethekelele endaweni eqalele khona lolu dubo lwesihudo sekholera. Isakhamuzi seGlenview unkosikazi Saneliso Dube uveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo abakiso.
Sikhuluma ngendawo yekholera ukuthi abalungisise amasuweji balungisi besinike amanzi amanzi aklini lezikolo zikufuze zivalwe abantwana ikholera iqali phele kuze abantwana bengabi ngabantwana abazaba benikana ikholera esikolo ukudla ababekudla beswela amanzi konke lokhu siyakucela ukuthi abantu bekhanzulu labantu begovernment besincedise khona lapho.
Amapolisa azise uZulu weHarare ukuba bakubone kufanele ukuke bamise ukuqhutshwa kwemihlangano yonke uZulu afisa kuyenza ngalesi sikhathi sekuqhamuke udubo lwesihudo sekholera edolobheni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo lamabhuku olwamabhuku abangenelisa ukwabala awohlobo lwe-braille endaweni ezinjengezikolo emakolitshini amakhulu ama-yunivesithi laseziphaleni zamabhuku zama-library. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kuphume embuthwaneni owenzelwe eHarare City Library wokunanza ilanga lomsebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele-International Literacy Day. Izifundi eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lwe-braille kuphazamisa izifundo zazo njalo zicina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana oqhuba izifundo zomthetho ekolitshini elikhulu le-yunivesithi yeZimbabwe uthi balodubo njengezifundi ezingaboniyo sikhuluma kanje kulolu daba.
Like ngesikhathi lesi esikuso kadesi i-main machine yethu umtshina wethu othiwa yi-imboza wafa so isikolo silokhu sizama ukuzama ukuthi siwulungise kodwa ya ama-challenges alokhu esiba maningi. Then amaphepha wona siyabe sifuna amabhuku kanye okubambe ebrew ukube sibe sibalwa ngezandla amabhuku wona lawo kawakho. Sakade siphila ngama-soft copies then siyasibala kuma-computers but amanye amabhuku abe ngekho kuma-soft copies.
Unkosikazi Ratizo Muchayiri osebenzela iBulawayo Public Library ngomunye wabaphila lobugoga bokungaboni njalo uthi lolu dubo lokusilelwa kwamabhuku ludubo sibili olukhulu hatshi eHarare kuphela.
lathi sihlangana nalolu dubo lonalelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo kobulawo ezilike i-braille equipment asilayo, even ama-braille paper. Even if umuntu ngabuya walk in efuna even a single braille book, it's difficult ukuthi simnike ahambe lalo. Siyabe sisimcela ukuthi hayi balela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi khathesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama-braille books ahambelana le new curriculum. Kuyahlupha, I think we've got ama 1, 2, 3, 4.
Umnumzana Masimba Kuchera laye ongaboniyo utshelele umhlangano ukuthi leZimbabwe limele lilandele umthetho weMarrakesh protocol.
Nxa sikhangele imithetho eyaphandle welizwe, ule ulama steps amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owaqala ulento ethiwa yi-ratification. Kwazi ukuba le step esesibili esithiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Brady Library yazise ukuba ilakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali, ngoba isike yadinda amabhuku aweBrady edlula inkulungwane ezintathu 3200 ezifundo ezeprimary, yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili 2000. EleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho oweMarrakesh Treaty ngombimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi ngumthetho olandelwayo ke elizweni. Idolobha leHarare elile ziphadla zokugcinelwa amabhuku ezama-library ezilijumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe lamabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukusenjalo, abesifazana bedolobheni leGwanda sebekhuthaze amakansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lokhu kuvele emhlanganweni wabomama lamakansila obuqoqwe yinhlanganiso ye-Women in Leadership Development, iWILD. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eGwanda.
Abesifazana abangenele umhlangano ngomvulo bebesuka emawadini wonke wedolobho leGwanda njalo bavumelene ukuthi udubo lomqoka okumele luqale ukukhangelwa ngamakhansila asanda kukhethwa ludubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lobanje itanki elikhangelelwe ukuthi luqede udubo lwamanzi seliphelile ukwakhiwa, impompi zamanzi kazikafakwa, kungenani lokuthi sekugejiwe lapho lezo mpompi okumele ziyendlalo khona. Unkosazana Duduzile Masilela, isakhamuzi sesepiscop North, uthi kuyadingakala ukuthi udubo lokuswelakala kwamanzi lulungisiswe ngesiphangephange, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo sekholera.
Itanka nasiyalimile elingenile esicela liqedise itanka, amanzi aphume ayafuneka. Itanki ngakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Khale sibe bot almost 4 days eSpiscop North akulamanzi. Siyawacela amanzi bakithi.
Unkosazana Nomsavela uthi kuyadingakala ukuthi ikansili yedolobho leGwanda iqakathekise ukuhlanzeka ngokuthwala izibi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.
Izibi sinazele ukuthi ward 4 sokungani yi-dump site. Idoti yonke itholakala kuward 4. Nxa sihamba silasithunzi sibona la njengabantu edotini vele. Imakethi ayila toilet, bahamba etoilet e-old location, kodwa babhadalisa abantu everyday ukuthengisela khonaphana. So sicela ukuthi i-health department singazisibophi izicathulo siyilane. Sicela ukuthi bayenze umsebenzi wabo, bangasebenzi e-town kuphela, le mali okuthini bangene.
Abanye omama bakhale ngokuswelakala kwemithi ekliniki ekansili, imigwaqo emibi kanye lokusilela kwezikolo lezitanda zokwakhela izindlu. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi kuyadingakala ukuthi kube lokusebenzelana ndawonye ukuze idolobho leGwanda lithuthuke.
As a new dispensation, let us work together. Kabusa sebenzi lokhana kabusisi ndawo. We have tried it and we have seen it. I politics zangkhona isikhathi esiningi zisibisele emuva, but it is our chawunda okumele kuqale kuhambe ngapi phambili. Let's support our council. Let's see them. We are needing it. we are so much to so zokulwa nama councillors asona
umqoqo wenhlelo ze wild uNkosazana Thubelihle Mafu uthi bazaqhubekela phambili behlanganisa umama lamakhansila ukuze indubo ezikhona zilungisiswe. Umafu ukhuthaze umama ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe.
And lathi siyathaba ukuthi namhlanje kulo mama ukhansila phakathi kwenu anti bekuyi-gentleman club. Kodwa sokutshintshile. I hope ukuthi in the next 5 years sabe sithi there are 4 more women abazojoyina umama unephanti. So yi-challenge ngithi bomama. Umgoqo liyani kade kuthiwa umama abakwanisa. Sesibonile omama bayakwanisa anti.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale ongenela umhlangano lwamakhansila akhe wonke uthi bazakhangela zonke indubo ezethulweyo njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzelane lamakhansila.
Sifunda kusasa kube indaba kakhansila, kumele kube indaba yethu. Even at what level ngalingahlala la khansila kawathuko omutsha lithi ndoda sifuna ukuplana lokhu lalokhu 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 liyabe loko limaka limejana lindawoni la ngazofika ukucelela zathi lokhwana sikuzamile, lokhwana kusehlule, lokhwana siyakulungisa ngomnyaka ozayo. Ngoba ukhansela ngaba ngapha amarizini zabe ngapha ayisiyo i-administration ekhansini esiyikhangeleleni.
Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda esebenzelana labohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA bazaqhuba uhlelo lokudobha ingcekeza ngolwesihlanu edolobheni leGwanda njalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi ziphatheke kulolu hlelo ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lowesihudo sekholera wona osubulela abantu abangamathumi amabili lanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ele Sweden selisungule isikhwama esezigidi eziyisithupha lamakhulu amahlanu amadola i 6.5 million dollars esokuncedisa amankampani eZimbabwe ukuthi athuthukise inhlelo zamandla amagetsi emaphandleni. Ukuvulwa lolu hlelo ngokusemthethweni eHarare namuhla, isiphathamandla senkampani yeSwedish International Development Authority eseZimbabwe, unkosikazi Mate Senegren, uthe ilizwe lakhe lisungule lolu hlelo ngoba kusobala ukuthi iningi labantu emaphandleni lisebenzisa amafutha eparafini lokunye okuphikisana lokulondolozwa kwemvelo. Lokho kwenzakala kulesiphathamandla esivela kwele Belarus elizweni, umnumzana Victor Sheyman, yena usenxuse umongameli Mnangagwa elizweni lakhe. Amazwe lawo mabili aphathisana kunhlelo ezivalisa ezokulima, ezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lezamandla amagetsi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thamani Ncube owayengukhansila wemadlambuzi ePlumtree.
Amagetsi emaphandleni ngawahambahamba uzawabona amapholu amagetsi, uphinde ubone lentambo zakhona ukuthi khona zikhona, kwezinye indawo futhi ubone lama-transformer ukuthi khona akhona. Kodwa lapha abe echunywe khona kusezikolo ikakhulu, kumbe ema-business center, kumbe ezinkambeni zamapholisa nakwamanye amaklinikhi. Kodwa izakhamizi hayi, into okuthiwa ngamagetsi kusaliphupho kuzo. Ngingazama ukunanzelela ukuthi khona kanti yindaba kukhanya amagetsi izakhamizi zingafinyeleli. Ngathola ukuthi khona intengo yakhona hayi, umuntu makhaza kangeza ke ayifinyelela. kanti kakhulu lalapha akhona kona lapha esembalise khona ezikolo langaphi ngapi abuya mhlawumbe usuku olulodwa phakathi kweviki abantu sebecina besebenzisa ezinye indlela ezingasizo magetsi
lawana ke anjengabo solar energy lamanye
i-solar energy ingani i-installation singathi ukufakwa kwakhona ukuthi uzube layo iyadula sizofuna ukuthi khona uthi solarize uzathola ukuthi khona hayi intengo yakho nayifinyeleleki ngoba abanye ukuze umuzi wakhe indlu yodwa ibe electrified sikhuluma ngabo almost about 10,000 rand ukuthi khona umuntu aze enelise ukuba ne-basic lokuze solar system emzini wakhe epheleleyo
ungathi imizamo le eyenziwa nguhulumende lamanye amazwe ingaletha umahluko
indlela zokusebenzisa ezingangcolisi umkhathi imboni ngani kuyalo kumele kusetshenziswe iprincipe kakhulu yokusubsidiza ukuthi khona mhlawumbe asubsidize i-equipment uhulumende eyabe ingenelana lamagetsi ngoba ungananzela ngathesi a simple solar battery oyabo ungalisebenzisa phose maybe 3 to 3.5 years lingazange likunika uhlupho it's going for almost about between 120 and 150 dollars emuntwini makhaza khona lokho vele eswele impuphu sithandekile akulula ukuthi khona sacrifice that much kanti ama-solar panels they are almost going amakhulu la ama-200 to 300 watts they are going for almost about 5 to 6,000 rand which is almost about 500 or 600 dollars kanti ke kuzaba nzima ukuthuthukisa umntwana wemaphandleni ukuthi khona ntambama laye azibone ebala kumbe azibone laye exhumana nomunye lo mhlaba wonke singathi kuma television sets kumbe ngapha sithole laye elingana nabanye abantwana abasemazweni athuthukileyo kuseza sikhathi isikhathi intshisekelo yami ukuthi khona mbona uhulumende ezama ukusubsidize ukwenzela ukuthi khona impahla le yama esola ingabi impahla edula kakhulu
lo ngumnumzana Thamani Ncube owayengukansila wemadlambuzi sixoxelaye ekhona le ePlumtree Live talk lamhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala emazweni ole diaspora forum siphatha imizamo yenziwa ngabasemazweni ukubuthanisa imali yokunceda ukulwisana lodubo lokuqhamuka kwamkhuhlane wekholera eZimbabwe thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla eziqondisa inhlangothi ezihlenga uZulu ngesikhathi zengozi zikhuthaza izigidi lezigidi zabantu abasemhlubulweni wangezansi ngokuya ngempumalanga kweMelika ukuthi zilungiselele ingozi engalethwa isavunguzane sezulu leHurricane Florence. UHurricane Florence ukhangelelwe ukufika emhlubulweni le ekupheleni kwayona le iviki evelela elwandle lweAtlantic Ocean. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uChris Gande weStudio 7 ukhuluma lomnumzana Ralph Mthombeni osele minyaka elithumi lanhlanu ehlala khonapha kweleMelika
lapha sengathi kanje kubalwa njani ngathi mfike lapha 2002 kuze fika khathesi
kuminyaka yonke yona le osuyihlezi lapha eMelika ubona njani umumo wakhona nxa uqathanisa lo ekhaya
umumo wakhona kwehlukene kakhulu ukubona kwami ngoba ekhaya izinto zangkhona eziningi ukukhayela kuphela ungathi kuyaya kuloko kuhlupheka ukuhamba kwakhona ukudla kwakhona ukuhlala kwakhona ukuthini kwakhona hayi kukhayela mfowethu akuhambelanje ngeza ke ngiqathanisa lapha kuphambili kakhulu
ngokubona kwakho uzaphindela yini ekhaya ngemva kwesikhatshana
hayi vele ngilungisa kakhulu ukuphindela ekhaya ngoba mina ngithi ngifike lapha mvele sengingukhulu sengiyindoda endala akulanto engimangalisayo ukubona yona le development engiyibona lapha kuyangikhulisa ukuthi ngibuyele ekhaya
Manje imuli ke uyahamba la yini?
Hayi abantwana ngithi abantwana sebengabalapha mboni ukuthi bangavuma lokhu kubuyela ekhaya. Kodwa ke mina ke lo nkosikazi wami hayi asiboni ukuthi singa retire lapho. Sibona ngathi kungaba kuhle nxa sise emzini wethu nje khona lapha ekhaya ngoba ekhaya kusekhaya. Ekhaya lobo wazi uhambe kuyihlala emazweni. Awuzwa ukuthi ungapi, kumele uzwa ukuthi ungapi nxa usekhaya.
Abantwana ke ubona ngani bazaphenduka yini ekhaya komunye umnyaka benze njengawe ukuthi nxa sebefuna ukuretire baretire ekhaya?
Hayi abantwana kangiboni ngoba ngithi bona lokhu mina engikuzwayo bona kabakuzwa. Ngoba bona bafike lapha bakhulela lapha sebethatha lapha sebehlala lapha sebezinto zabo zonke sezingathi ngeza lapha sebengathi bayavakatsha nxa besekhaya. Kodwa mina angivakatshe ekhaya nxa ngisuka lapha ngiyazizwa le gazi lami ukuthi sengisiya ekhaya.
Manje awukhanuki yini ukudla kwekhaya njengoba sesizwe abanye besithi ukudla kwemazweni kuthiyene lokwekhaya?
Lokho kuvele kaku akuphambanisi ngavele ngiye ekhaya nje ngibuya ngithwele. Bengihambile nje kaze singo-August sile 40 years wedding anniversary ekhaya. Ngibuye ngilayitshile lokho engizidlokwe ekhaya zo kathesi August September ngifike kathesi. Lapho vele akumahluko omkhulu kakhulu.
Ikudla bani lokhu okuthwalayo ubuye lakho ukudle ngapha?
Uyazi kusuka yonke into, kusuka kumbe kusiwithi yamabhiskithi, impuphu, into zekhaya, imfushwa, izinto ezinjalo, xakuxaku, ngibuya ngilayithile.
Bona abantwana ke bayakudla yini khona?
Vele abezwa lokuthi ngizwa difference ba. Ngoba mina nxa ngisidla ama-biscuits lana, ama-mari, ama-lemon cream. Igazi lami liyezwa ukuthi ngidle i-biscuit. Manje bona ngithi badla kuyafanana.
Lo ngumnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika. Ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Umculo kaCalvin esithi yena uyaziqhenya ngobulawayo kontuthu. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare. Njalo inkulungwane phose ezintathu zihlaselwe yilo umkhuhlane. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.